amapolisa law and order ebulawayo central bafikile emzini wami bengidinga bafica umama ogcine umzwami bambuza ukuthi ngingabe ngingapi wabazisa ukuthi akalalwazi lokuthi ngingapi njalo bacela incingo zami ze cellphone wathi yena akazazi base bemcela ucingo lwami le landline wathi akakwazi basebesuka bathe kusuka abe law and order kwabuya amapolisa awe-ZRP behlomile labo bebuza leyo mbuzo wabalandulela ukuthi akakwazi ukuthi ngingaphi yena usemzini wami ukuthi akline njalo yena emzini wami akalandanga ukwazi ukuthi ngenzani ulande uzodinga imali yokuthi agcine imuli zakhe.
Uhulumende uthi amasocha ahamba echaya abantu edubula abantu kaso masocha akhe izigebengu ezitshontshe amayunifomu amasocha lemibhobho lithini ngaleyo mbiko?
Kuyadida ingqondo ukuzwa umbiko njalo uvela kuhulumende ngoba umbuzo uqala ngokuthi sonke siyazi kuleli lizwe akulula ukuthi umuntu abe lombhobho onjenge AK-47 njalo amasocha uma iphuma emabharakini bale mbhobho yabo ehlala kuamari so lawo masocha ukuthi wabatshontshe izigqoko zamasocha batshontsha lo mbhobho bangene njani kuamari yeami bathatha leyo mbhobho ngoba lo lalo ophuma ethunywa ukuthi ayedudu ayedubula abantu uyaloba phansi inombolo zombhobho yabethethe le mbumbulu azabe ezisebenzisa njengoba kunjalo sizwe isikhulumi uCharity Jaramba wamapholisa ebika lowo mbiko umbuzo omkhulu ngokuthi amapholisa ngumsebenzi wabo wokubopha laba bantu okwenze ukuthi bangahambi bebabopha laba bantu yikuyini so thina lapho singena njani ukuthi kuntshontshiwe lawo mayunifomu mama socha.